Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa eHarare alokhu edinga ikhanda lomntwana uJapiwa Makore owabulawa ngenyanga ezedluleyo eHarare, kusiga lapho okucatshangelwa ukuthi umfo wabo kayise umnumzana Thanks Makore wayefuna ukusebenzisa izitho zakhe zomzimba ukuzinothisa. Lanxa iningi likhala ngombuso weZANU-PF, inhlanganiso ehlaziya inhlalakahle yabantu kanye lembuso yamazwe aseAfrika e-Abraham Foundation ithi kube lentuthuko enhle eZimbabwe. UZulu weMandebeleni uveza imbono ehlukeneyo ngodaba lokuxotshwa umsebenzi kowayengumongameli weZimbabwe, umnumzana Robert Gabriel Mugabe, lapho esehluthunelwe intambo zombuso ngabebutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu ababili ababulawa yi-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo bakhuphule inani lasebebulewe ligciwane leli eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amabili lengxenye i-216. Abangamachumi phose ayisikhombisa i-68 balaba bantu okugoqela ababhubhe izolo bengabakobulawayo. Sebezinkulungwane phose ezithoba munemunye i-8,945 asebehlolwe batholakala belegcikwane leli kusukela ngombimbitho liqhamuka elizweni. Asebeke balaliswa yilo basila sebezinkulungwane ezidlula eziyisithiyangalombili 8,100, kuthi abalokhu begula bona inani labo lehle kancane la kwabangamakhulu edlula kancane amahlanu i-521. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million, labulala inkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 48,016. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu 55.8 million abatholakale belalo, labulala abedlula isigidi 1.3 million kubika abekolitshi le-John Hopkins University laseMelika. Amapholisa eHarare namuhla belokhu edinga ikhanda lomntwana uTapiwa Makore owabulawa ngenyanga edluleyo eHarare, kusiga lapho kucatshangelwa ukuthi umfo wabo kayise labanye umnumzana Thanks Makore wayefuna ukusebenzisa izitho zakhe zomzimba ukuzinothisa. Ikhanda lelo lidingwa eDama Falls emzini kamnumzana Makore obikwa eliwele loyise kamufi layo okuthiwa nguTapiwa Makore. Amapholisa abuye laye kulindawo ndawonye lezinja ebezithungatha umkhondo kamufi, njalo laye ubegebha. Abantu baze ngobuningi babo bevela emalokitshini aqaqelane lalindawo behlabela begida besithi ikhanda lelo kufanele litholakale. Sokwabotshwa abantu abalihlekana kulolu daba ababikwa belesandla ekubulaweni kukaTapiwa. Isiga lesi sasolwa ngabaningi, njalo umongameli Emmerson Mnangagwa wathi abazakwenza lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Sixoxele umnumzana Peter Moyo, ilunga le-Southerton edalele ephalamente ngalolu daba.
Lobani batshaya kakhulu abantu laba ababotshiweyo ababotshwayo, ngoba into abayenzayo leyi iluhlazo. So abantu bakhathele la, kuyabahlupha ukuthi khathi sesiphila kuliphi ilizwe, kuyini sibilo sokuthatha indaba. So into leyi ayijabulisi, ngoba singakhangela khonapha siyabona ukuthi khona yizihlobo zodwa ezenza into leyi. So kuyazisa ubuhlungu into enje. Abantu bakhathele kuyabahlupa kakhulu ukuthi gathi kuyini sibi lokwenzakalayo.
Sabona njalo umongameli Emerson Mnangagwa echothoza abantu ababulala abantwana bedinga okwemithi. Ungaxwayisa uthini abangabe befuna ukwenza lokho kwezinye izigaba zelizwe?
Umongameli ukhulumile sibili ukuthi khona abantu bachiyane lomkhuba lo. Kodwa ke kuvele khona abantu bafuna inotho eyokusebenzisa izithuhwane besiya emazweni besiyathatha nentwala ngazaziyo. Abantu bezimpahwe nxa sebehlupheke kangaka sokusiyethusa kakhulu, ngoba nxa usufuna imali egazi ezihlobo zakho ingaze ibe yabantu makhaza, yikuthanda imali okunjani khonokho? Ubuthakathi obunje lezinyanga zangikhona zonezi ngabe kwawo bonke bake bame kube le bhodi sibili sizazama ukuthi khona sifake umthetho okuza kuba le bhodi yokuthi khona nxa kuyikuthi khona kulabantu abayenza into leyi eyobunyanga abonakale ukuthi yinyanga yini eyoqobo, ngoba lapha labasonyanga laba ngabathakathi. Ungakhangela umuntu yena lo okunika izinto zenezo, yena ngumuyanga wokucina ngalala lutho. Uyakuyenga iqamba amange esithi khona ungaba lekhanda lomuntu kwenza ukuthi khona ube nemali, ubulala isihlobo sakho, ubulala abantwana. Abantu ngababe kwazi ukuthi khona ukuthi ube lenotho ikuzisebenzela uqine ekusebenzeni. Abantu ngabazi uNkulunkulu bani bakhonza uNkulunkulu ukwenzela ukuthi khona bathole izimali. Imali kayitholakali ngokubulala abantu ubuthakathi, asonyanga lezi ngabathakathi.
Lo ngumnumzana Peter Moyo, ilunga le Southerton edalele ePhalamende, sixoxelayo eseHarare. Iningi lababalisi libuyele ezikolo namhlanje, kodwa abazali bathi uhulumende kumele azame ngazo zonke indlela ukukhangelisisa izikhalazo zabo ezigoqela iholo elingcono. Kuthi ezinye inhlanganiso ezimele ababalisi ziqhubeka zisithi bengabuyeli. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Nxa lelinyathelo lokuphindela emsebenzini kwababalisi lithabisa abazali abaningi, wakhuthaza uhulumende ukuba adinge indlela zokulungisisa izikhalazo zabo ukuze basebenze bethabile njalo kungaphamanisi abantwana bona sebelesikhathi eside bengafundi. Omunye wabazali uNkosikazi Lindile Maphosa uthi kumele ababalisi baphiwe ezinye imfanelo ezifana lokudla, indawo zokuhlala lokunye.
Ukubuyela kwabo ayisisizathu esikho ukuthi kumbe bajabulile ngalokho abakuphiwe nguhulumende kumbe abakuthenjiswe nguhulumende, cha. Nababiselwe ukuthi inhlanganiso yabo eyiyabayithembile enkulu izimtha khanya ithengisile, ngoba yibakade bekhayelele ukuthi bazabakhulumela, kodwa vumbuvumbu nanso izimtha ivuka isithi buyelanini emsebenzini. Ongasoza abuyela emsebenzini kasisoze sibe sesamkhangelela kusasa nxa sekule problem.
Omunye njalo umzali waseHarare uNkosazana Sikhangele Chuma uvumelane lomaphosa esithi loba nje abantwana bebesezikolo ababalisi bebengabanaki, esithi lokhu kuyingozi empilweni zabantwana.
Abantwana nxa bevula kathesi amatisha wabuyelangela emsebenzini ukuthi ayefundisa, so izikhathi eziningi bayachitha isikhathi bedlala. Ngemva kokuthi ngesikhathi i-corona le isahlupha kakhulu, abantwana bebehlezi ezindlini bengafundi, so kusho ukuthi umnyaka wonke bawuphutha vele bengazange bafunda lutho.
Kodwa omele inhlanganiso yababalisi ve-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, uNkosikazi Melissa Chingwanangwana uthi bona kabavumelani labenye inhlanganiso elaye amalunga ayo ukuthi abuyele emsebenzini eyezimtha.
Thina njengenhlanganiso ye-ATUZ kwakhathesi sisaxoxisana namalunga enhlanganiso yethu ukuze sizwe imbono yamalunga wonke singakakhulumi indlela yokuqhubekela phambili. Kodwa okwakhathesi sesikutholile ukuthi ababalisi lokho ebenile ngesinqumo sabo esokuthi ababuyeli emsebenzini nxa bengatholanga imali engange-$520.
Ingcithi echubuluka ezombusazwe umnumzana Thengisani Ntungagwa uthi kumele uhulumende aqakathekise impilo yabantwana besikolo.
Alibane kade kuseze abantwana befundiswe ngezinye indlela, kungaba ngama-e-learning, kungaba khona okwama-online, ngenxa yokuthi ezikolweni babe baningi.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Ken Matema uthi izikolo sezivuliwe njalo ababalisi bonke balalela isixwayiso sikahulumende sokuba wabuyele emsebenzini.
It is fine, the schools are open, the schools are open. Thank you. But you are telling me that out what proof do I have that you are telling me? I don't know. Schools are open.
Izikolo zivuliwe ungitshela lokho mina kangikwazi engikwaziyo ukuba izikolo zivuliwe ufuna ngikhulume izinto engingazaziyo.
Inhlanganiso emele ababalisi eyeZimbabwe Teachers Association ZIMTA izolo ethule umbiko othi ngemva kokukhulumisana lomqhatshi bakubone kuqakathekile ukuthi amalunga abo abuyele emsebenzini. Kolunye udaba umahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court uthi uza kupha isinqumo ngolwesihlanu sokuba intethelezindaba uwophothi ngono aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail loba hatshi. Uthingono wethesa icala lokweyisa imithethwandaba yeZimbabwe ngokubhala enkundleni yeTwitter esola indlela ephatha ngayo amacala okugoqela elikamgcinisihlalo wenhlanganiso yabemigodi eyeZimbabwe Small Miners Federation uHendrisa Rushaya owabanjela egolide elinesindo sama-kilogram ayisithupha esikhwameni sakhe esilindweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubeke okusemthethweni iqula labahluleli abathathu abazaxwayisisa udaba lokukhitshwa esikhundleni kukamahluli we-High Court uJustice Eka Ndewere owethesa icala lokusebenza ephambana neziqondiso zomsebenzi wakhe wokuba ngumahluli. Umgcinisihlalo wequla leli nguJustice Simbi Mbako ukuthi abanye abakuleli qula ngamagqwetha uMnumzana Charles Warara loNkosazana Yvonne Masorwa. Umahluli uNdewere uyalandela icala lakhe esithi ufuna ukuphazamiswa umsebenzi wakhe ngenxa yokwahlulela okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lama-Republicans lakwele Melika izolo lizame ukuvimba impumela yokhetho lokudinga umongameli esigabeni seMichigan okunqobe khona uMnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats. Lokhu kwenzakale ngasikhathi sinye umongameli Donald Trump exotsha obekhangele ezomvikela kukhetho kuhlangothi lwebulenjini olwe-cyber security. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Abantu ababili abakubandla lama-Republicans abaphakathi kwequla le-Wayne County Board of Canvassers eMichigan bathe ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo endaweni lapho uBiden anqobe khona ngamavoti amaningi, loba nje amavoti obekuthiwa awakhanye kahle ephansi kwamakhulu amane 367. Kuthe kusihlwa bavuma ukuba uBiden unqobile kulandela ukukhala kwabantu elizweni lonke jikelele ngemizamo yama-Republicans ukuba baguqule impumela yokhetho ukwenzela ukuthi uTrump anqobe uBiden. Kusenjalo uTrump uxotshe ubudlangothi lwe-cyber security uMnumzana Chris Krebs owethule umbiko othi ukhetho lweMelika lwenziwa ngemfanelo. UKrebs uthi kungamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa nguTrump othi ukhetho kalwenziwanga kahle. Ukwethulwe nguKrebs kusekelwa ngabantu abafika phose amathumi ayisithupha abakunhlanganiso ezijeneyo abathi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Abaqhuba ukhetho ezabelweni ezijeneyo abakubandla lama-Democrats labanye abasekela ibandla likaTrump bathi kuyamangalisa okwenziwa ngumongameli ofuna ukunqoba ngendlela ezingaqondakaliyo. Abalandela ukhetho lolu abagoqela unkosikazi Lucia Dube bathi kuyamangalisa okwenzakala eMelika.
Lokhu yisifundo esikhulu ebantwini baseMelika ukuthi nxa lizahambisa umuntu ehofisini mhluzeni ukuthi umuntu lowo ungumuntu onjani, ungumuntu yini ozalimela, ungumuntu yini ozakhokhela umhlaba. Ngoba khathesi sokusitshengisa ukuthi yeyi emhlabeni lapha singaze sithi sikhetha ubusinessman ukuthi asikhokhele angasenzela okunye, singaze sithi sikhetha umuntu we-church asikhokhele angasenzela okunye, kodwa yena kafundi lutho kwabanye abantu.
Unkosikazi Dube uthi elemelika kumele lilungise ezokhetho ngoba yilo elithenjwe ngamazwe wonke kwezombuso obalulekileyo.
I-America sengitsho lawo ama-Republicans bangazake basacrifice into eqakatheke kangaka eyokuthi umhlaba wonke ukhangelele ukuthi i-America ilokhu siyaphambili ifundisa abantu nge-democracy ukuthi ihamba njani siyaphambili. Pho-ke ke nxa njalo bengafuna ukukudiliza lokho kutsho ukuthi izahlala ekumadodana.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana uThula Majazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ethi uyamethusa lokuthi uTrump waxotsha umnumzana Mark Esper wayephethe uhlangothi lwezomvikela ePentagon.
Usekhiphu defense secretary, mina kuyangikhathaza khonoku ngoba nxa emkhipha ebesemfaka ngomuntu amthandayo namkhethileyo kuza kungahlupha khonoku ngoba idefense izaba politicized.
Kulabantu abathi okwenzakala eMelika kulilaza ilizwe leli. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF.
Ngithemba sesifundile kubana asisoze sathi khona isilinganiso sokuzibusa kahle sedemocracy sisithatha kuwo Melika kumbe amazwe aphesheya. Isilinganiso sokuzibusa kahle kumbe sedemocracy asisithatheni kithi khonapha. Sivumelana ngesintu sethu ngobuntu bethu. Ubona sifuna ukuphathisana njani, sifuna ukuphilisana njani. Hathi ubona sibe sibuka lokhu okwenziwa ngamanye amazwe, nango ke zobohla manyosi.
Abacubungula ezombangazwe bathi uTrump uzama ukuqambula ama-electoral votes ukuze abavotela umongameli bangakhethi uBiden, okusobala ukuthi wanqoba kukhetho lukamongameli. Okwamanje uBiden kulama electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290, uthi uTrump ulangamakhulu amabili namathumi amathathu lambili 232. Umongameli ungena esikhundleni nxa elama electoral votes angamakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270. Okwamanje unkosazana Emily Murphy ohlangothi olubona ngokuthiyene uhulumende weMelika ole Government Services Administration uvimba uBiden ukuba alungiselele ukugcotshwa ukuba ngumongameli okuza kwenziwa mhla ka-20 ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGift Dube.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umbuso weZANU-PF mubi njalo loncindezelo, inhlanganiso ehlaziya inhlalakahle kazulu kanye lokubuswa kwamazwe ase-Afrika e-Imo Abraham Foundation ithi kube lentuthuko enhle kakhulu kundlela ele Zimbabwe elibuswa ngayo phakathi kweminyaka elithumi edluleyo. Ukugwalo lwayo olusanda kwethulwa, inhlanganiso le ithe ele Zimbabwe lenza kuhle njalo kunhlelo zokuthuthukisa uzulu kwezenotho nokulwisana lenkohlakalo. Inhlanganiso le ithi phakathi kwamazwe asezantsi e-Afrika ele Zimbabwe, ele Angola, lele Swaziland yiwo wodwa amazwe atshengise intuthuko ekulondolozweni komthetho i-rule of law eminyakeni elithumi edluleyo. Yengeze yathi ele Zimbabwe yilo elehlule wonke amazwe ase-Afrika kunhlelo zokuthuthukisa uzulu emaphandleni. Kodwa inhlanganiso le ithe le Zimbabwe liyasilela kakhulu kundaba zokuhlonipha amalungelo oluntu lokuvumela abezombusazwe labamaphephandaba ukuthi basebenze bekhululekile. Untungameli Nkomo uxoxa lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi uvumelana lokuningi okukhulunywa yile nhlanganiso. Kodwa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo.
Inhlanganiso leyi ekukhiphayo iripoti yayo leyi ngithi iqondile kakhulu njalo ibalulekile. Kodwa ngingathanda ukuthi ngithi mina kakhulu lokho ekubalayo lapha okwe-good governance, lokho ngibona kakhulu kakhulu ngigcizelele ku-new dispensation ekuhulumende entsha ekhokhelwa ngubaba uMnangagwa. Yikho lapho embone khona sokulento eziningi ezitshengisa sibili ilokuze niye-good governance. Kodwa-ke okusishaya kakhulu lanxa kusenzakala khonoko yindaba esizilwisa eze-corruption, but i-good governance yehulumende ekhona esegcekeni. Kodwa-ke into esihluphayo nje ukuthi abanye bethu laba amakhiwa la anjengabo-Britain labo-America yibo kade befuna ukuthi bona sihlale nje siphakathi kokuthi khulunywa kubi kuphela.
Kodwa bayakhala abanye babagawule ngokubulawa kwabantu ngamasosha lokuhlukuluzwa esesike sakubona, njalo bathi uhulumende wephula amalungelo mihla lamalanga.
izitha zethu lezo ikakhulu ke khasebenza labo America labo Britain lokhu kusenzwa njalo futhi kathi silezitha zethu ze G40 yize zisebenza labona abana bezitha bebahlomisa le opposition eyiyo ecela ukuthi ngabe ilizwe lethu phakathi kobunzima ngamanga lawo nkomo ende amanga nalawo nkomo anthanda ukuthi labantu abakhulumayo bayakholwa amanga wona la ngoba eZimbabwe lapha kulokuthula kusukela kathi sikhuluma ngohulumende lo omutsha mina angikaboni ukuthi abantu bayahlukuzwa ngama social landline kuvela ngapi konoko akula abantu abahlukuzwa uzwayo kuleli lizwe nkomo abantu bakhululekile
lo mnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda yena othi akula mbuso olungileyo eZimbabwe ngoba abantu bahlukuluzwa mahlanya ngohulumende wezanu PF
sibona ngani Abraham Foundation le ngabantu abazibazelayo balenjongo bathunyiwe yilabo ababathumileyo iresearch yabo ayila esingathi ngama statistics ayila research esingabona ukuthi bacubungule besebenzisa imethodology iphi ngoba abantu lezinsuku bayazibazela iresearch babuza abantu vele bona behlose ukuqambela abantu amanga akula industry ekhona ungangena kobulawayo ibulawayo yintuthu ziyathunga akuna lutho
ithi njalo inhlanganiso le abantu ikakhulu abemaphandleni bawathola kuhle amanzi yebo kunjalo yini
amanzi emareserva lokhe benatha benyamazana hamba uye wanke hamba uye maruphate hamba uye rushinga hamba uye masingo amadonki lenyamazana anatha amanzi labantu ikuzabona ukuthi kulesihudo imkhuhlani efanala lecholera emadorobheni khonapha kobulawayo abantu abalamanzi for almost 3 months siyazi ukuthi eluvivi abantu bafile njalo ayisiyo council yenza lokhu yihulumende ngoba amanzi wonke akuzinwa izinwa yidepartment kagovernment
lo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuqonga kwenani lasebetholakala bele COVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza iqhubeka isemelika ngemva kokhetho okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika
Elemelika laba lilizwe lakuqala elasungulwa ngenjongo yokuhlonipha amalungelo kazulu. Amanye alawa amalungelo agoqela elokuthi umuntu azikhethele ukuthi ungubani lokuthi ngowaluphi ukholo. Kusho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo ekhuluma ekwele Indonesia. Ubuntu bethu njengeMelika bugxile kundlela esihlonipha ngayo amalungelo abantu abawaphiwa nguNkulunkulu.
That's why America stood tallest among Western democracies in supporting your independence.
Yiso isizathu esenza eMelika likhokhele emazweni angentshonalanga ekusekeleni ukukhululeka kwele Indonesia. Yikho njalo siqhubeke silisekela kuminyaka engamachumi amabili edluleyo ukuthi libe lombuso okhululekileyo. Okuqinisa umbuso okhululekileyo e-Indonesia ikuhlalisana kwabantu benkolo ezitshiyeneyo. Lokho kukhona njalo kusisekelo sombuso sona esithi umuntu ulelungelo lokuzikhethela ukholo lwakhe. Akula sizathu esingenza abokholo lesimoslemo behluleke ukuphilisana kuhle lamaKristu lamaBhuda. Kusho uPompeo wengeze wathi ukuhlalisana lokhu kumele kugxiliswe amacala okuhlambaza adiliza impilo zabantu asevamile.
Discrimination against non-official religions renders their practitioners second-class citizens.
Ukukhethwa kwabenkolo ezilabantu abalutshwana kwenza labo bantu bafanele ziphepheli ezilamalungelo angahlonitshwayo. UPompeo uqhubeke wakhuthaza inkokheli yenkolo ezitshiyeneyo ukuthi isole nxa bekhona abathe ukubandlululwa ngokukholo. Indawo ezilakho ukuhlangana lodubo lolu zifana leBema lapho ibutho elihlukuluza khona umhlobo wesiRohingya leminye imihlobo elabantu abalutshwana. Ele Indonesia selike lakhuthaza amazwe akuAssociation of Southeast Asian Nations ukuthi aphakamele phezulu aphathise abaswelayo. Kodwa akulanqubela phambili kundaba zokulandelwa kwemithetho. Uqhubeke esitsho uMnumzana Pompeo. Uxwayise njalo ukuthi ibandla leChinese Communist Party liyisitha senkululeko yokukhonza ikakhulu inkolo ezifana lesiMuslim, isiBuddha, isiKristu kanye lakulabo abeFalun Gong. Amalungelo aphiwa abantu ngonkulunkulu angamalungelo akhe wonke umuntu. Yikho abantu abasemazweni akhululekileyo bamele bawavikele lawo malungelo. Ugqibe esitsho uPompeo.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani, yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa eHarare namhla belokhu edinga ikhanda lomntwana uTapiwa Makore, owabulawa ngenyanga edluleyo eHarare, kusibga lapho kucatshangelwa ukuthi babefuna ukumsebenzisa izitho zomzimba wakhe ukuzinothisa. Lanxa iningi likhala ngombuso weZANU-PF, inhlanganiso ehlaziya inhlalakahle kaZulu kanye lembuso yamazwe aseAfrika ye-Imo Abraham Foundation ithi kube lentuthuko enhle eZimbabwe. UZulu weMandebeleni uveza imbono ehlukeneyo ngodaba lokuxotshwa umsebenzi kwaye ngumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Gabriel Mugabe lapho esehluthunelwe intambo zombuso ngabebutho. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.